Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 Mpandula 2019 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje.
Lento nje mase yenzeka iletha ukwesaba kakithi kakhulu. Ukuthi nje mina into engikhala ukuthi mhlambe thina singawubaba lapha azameni ukuthi mangabe uhlala nabantwana ubakhiphe sithatha omama sibasemakhaya. Ngoba noma singathi siyabakhulela ekucabaneni lapha sebengajika semsebenzini bazohlasela abantwana babulela abantwana abanye lacala.
Bathithibela bokuza kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa kwabo izimota zabo lezindlu zatshiswa. Abanye bathayo kabuhlungu ngabacathangelwa ukuthi izalane zakwele South Africa ezifuna baphume elizweni labo baphelele.
Thina soke sichimsebenzi yethu sihambe siyamatsha akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangakuphi ukuvala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions. Siyakwazi ukuthi abantu bafaka kuma-sanctions list balutshwana vele. So leyo indlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlele ukukhokhela.
Abantu basola uhulumende ngokuvumela abebandla leZANU-PF ukuthi batshengisele bekhonona ngezijeziso zenotho ezafakelwa enye inkokheli yalelo bandla, kodwa ibandla le-MDC lona lisalelwa imvumo. Amaphilisi okuhlela lokwelamisa imuli abikwa esilela eZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bathithibela bokuza kwele South Africa kulandela ukuqhamuka kokuhlaselwa kwabo lamabhizinisi abo kwele South Africa okubikwa kufe abanye abathathu kusenziwa ngabacatshangelwa ukuthi izalwane zakwele South Africa ezifuna baphume baphelele kulelo lizwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Nqwaba imota lezitolo ezisisiweyo, amafastela ezitolo alucaca endawana yonke, iminyango yezitolo lamawindi okukwantulwe kwathiwa kuvulekile, lamajumijumi ezitolo ezisele zitshaya umoya. Lesi yisimo sezamabhizimusi edlula ikhulu awezizalwane zakwamanye amazwe esitaladeni uJulius elokishini leMalvern eMpumalanga yeGoli. Lumonakalo udalwe ngabacatshangelwa ukuthi izizalwane zakwele South Africa. Lokhu kuhlasela kusukele kulezi zitolo kathi sekumemetheke kwaya kwezinye indawo. Omunye odabuka eNigeria lwebhizimusi lokuthengisa insimbi zokulungisa imota ubekhala ezimathonsi ngemva kokuba bevule ngodli babutha konke kwangasali ngitsho lensinjana.
I was called by 10 o'clock that people have been broken into my shop.
Ngibuzwe ngo-10 ngomunye engitshela ukuthi abantu sebezenzela santando ebhizinisini lami. Ngihle ngithi ngiyakhona ngathola bevimbile. Ngabukela ngekhatshana bebaningi okwamagama betshisa imota lokubutha impahla ezitolo. Angikaze ngibone okunjeya selokhu ngazalwayo.
Namhlanje emadabuka kusa lokhu kuhlasela kumemetheke kwayangena emalokishini abalisa iTafel. Then iPrimrose eJimston lelokishini leThembisa. Ngezikhathi zemina abakwele South Africa laba bazame ukuhlasela abakwamanye amazwe eHillbrow ehlala beZimbabwe abaningi, kodwa bathola imbila zithutha batshaywa amatshe baze babaleka. Lokhu sekuthiya beZimbabwe abaningi sebedlela evalweni, iningi lizivalele ezindlini. Kodwa ke njengoba kwezinye indawo betshisa lezindlu ezilabantu phakathi, lokuzivalela lakho lokho bathi sekuyingozi enkulu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kudala besitsho kuhulumende ukuthi ahlolisise amahungahunga ukuthi mhlaka 1 Mpandula abokuza bazahlaselwa, kodwa yena wakutshaya indiva.
Lento nje mase yenzeka iletha ukwesaba kakithi kakhulu. Ukuthi nje mina into engikhala ukuthi mhlambe thina singawobaba lapha azameni ukuthi mangabuhlana nabantwana ubakhiphe sithatha omama sibase emakhaya ngoba noma singathi siyabakhulela ukuxabana ndapha sebengajika semsebenzini bazohlasela abantwana babulala abantwana abangenacala ngoba laba bantu bakhombisa ukuthi lento edevele bayihlosela ukuthi bazayenza bazayenza.
Umgcini ihlalo lenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda ukuthi lokhu kudlasela kumemetheka ngesiqube esikhulu kakhulu okokuthi sekufanele iloba ngubani odabuka kwelinye ilizwe enze okuzavikela impilo yakhe.
Siyaxwayisa ukuthi abantu baqaphe kakhulu konke lapha bayakhona mhlawumbe bazihlalele emakhaya bangaphumi bazithole mhlawumbe besiya ema-police station lapho mabezibona ingathi abaphephanga kanti futhi bangahlali umuntu eyedwa kumbe besemahlekaneni amancane kodwa bahlale babe baningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe abantu mabezobahlasela nabo bakwazi ukuthi bazivikele kanti futhi njalo kungabilula nje ukuthi bagcine behlaselwe.
Inkokheli zamapolisi asebelweni se-Gauteng sezisole kakhulu ukuhlasela lokho. Isikhulumeli samapolisa uCaptain Mavele Masondo uthi sekubotshwe inqwaba yabantu endaweni ezijeneyo eseziqhamuke udlakela lolo.
We cannot confirm to say it's related to attack on foreign nationals because
asineke sitho ukuthi lokhu kuhlasela kumbe udlakela lubhekiswe kwabakwamanye amazwe. Isibonelo yikuthi izitolo ezigcekeziweyo zigoqela iPep Store leShoprite.
We've got a Shoprite that was also damaged.
Ngensonto njalo endaweni yase-Ashburton KwaZulu-Natal abatshayeli bamaroli bakwele South Africa batshisa amaroli amabili abetshayelwa ngabakwamanye amazwe bebetheza umlando wokubathathela umsebenzi. Ngusenjalo amapholisa phakathi kokuhlolisisa imva yabantu abathathu abatshele endlini okuyinto okucatshangelwa ukuthi ibangele ukuhlasela lokhu. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict. Lokhu sikudaba lunye isizalane sakwele South Africa unkosikazi Nombulelo Dlamini uthi kumele abantu bokuza babuyele abadabuka khona ngoba benza okungalunganga kulelo lizwe. Nanku akwethule ngesikhathi kuhlaselwa abantu bokuza.
Afanisay makuthoma kwarekora bawahamba mini Zimbabwe Malawi Maputo wherever Nigeria wherever Somalia wherever awahaga sasele inya upethi na siyazi inya upa siyazi tini
ayri kurumele kwa yao
iwunga asiyazi tini icocaine asiyazi ihaitoking asiyazi tini mention them because you can count wonke umuntu elizweni lakhe. Yes, ngani ngoba ilizwe lakhe qala aqala nje ngalo thina sifuna ukuzilungisela la ngalo kusemzansi lento esiyenzayo asiqali uNelson naye ubaba wayekwenza lokwasikwenzayo sikuthole kudeni count abantu ungene ku-Oliver Tambo uqhubeke uye le ukuze balwe kwaqala kanje siyabakhuza asiyifuni inyawo bayayidayisa asifuni ukhidetha ingane zezilaziyadlwengulwa ziyaqedwa amaphoyisa ethu mawabiza badla nabo.
Lo ke ngunkosikazi Nombulelo Dlamini isizalwane sakwele South Africa ubekhuluma eseJohannesburg.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Kulabanye abasola uhulumende phezu kokuvumela abebandla leZANU-PF ukuthi batshengisele bekhonona ngezitsheso zenotho ezafakelwa enye inkokheli yalelo bandla ngamazwe angentshonalanga agoqela le Melika, iBritane, European Union lamanye. Kodwa ngenyanga edluleyo amapholisa avimbe inhlelo zebandla eliphikisayo leMDC ukuthi batshengisele bekhonona ngesimo somnotho elizwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZANU PF bathi bazatshengisela ngolwesine besekela inyathelo elithethwe ngabehlanganiso yeSwadakhi eyokusekela iZimbabwe emkhankasweni wokukhutshwa kwezitshetso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga.
kuhamba lokho sokudala ukuthi uzula sole uhulumende ngoba yahlale MDC ukuthi batshengisele kumaviki amabili edlileyo ingcwethi kwezombusazo umnumzana Thabani Maligwa uthi lokhu kuveza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenzisa umthetho ngendlela elobandlululo
kuyinto edanisayo kakhulu nxa sikhangela ukuthi emavikini aphelileyo enyangeni ephelileyo ibandla liphikisayo nabantu nje izizalwane zeZimbabwe zibe zisaliswa ukutshengisela kakhulu nxa zikhangelelane nokunzima ezihlangana nabo elizweni
umnumzana Kholwane Duma usakhulayo eHarare uthe akaboni isizathu sokutshiya umsebenzi wakhe wokuthengisa imkambo esiyatshengisela phezu kwezijezo zenotho zona athi akusizwe eziletha ihlupho ezibhekane leZimbabwe
thina soke sitshimisebenzi yethu sihambe sitamatsha akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangagubha ukuvala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions siyakwazi ukuthi abantu abakuma-sanctions list balutshwana vet so leyo indlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlulekile ukukhokhela sehlulekile ukufaka ama-policies angasincedisa njengelizwe ukuthi siphumelele
kunjalo nje umeya wedolobha lesitungiza umnumzana Lavmo Mayikho owebandla le-MDC namhlanje utshaywe ngabacathengelwa ukuthi yintsha yeZANU-PF ngemva kokuba ebhala leyo mabhaleni omkhulu wekhansili utown clerk umnumzana George Makunde incwadi yokuthi ame ukuya emsebenzini kuhlolisiswa kungabuyi kwake emhlanganweni yekhansili emele yenziwe khona intsha le ibikwa ibisekela uMakunde kodwa ingcethi yezombusazo umnumzana Charles Noni uthi kulusizi ukuthi amalunga ebandla liphikisayo yaqhubekela phambili ehlukunyezwa kungelanyathelo elicacayo elithathwa nguhulumende
ukutshaywa kukameya yinto engalunganga njalo yinto edanisayo ukuthi lapha eZimbabwe into enje ilokhu isenzakala kungasenani nje ukuthi uhulumende ubhizi etatazela esala ukuthi akula buhlukumiswa njalo ukutshaywa kwabantu isinqumo sabo sesitshengisa nje ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi alandele amakhansili wonke akhokhelwa yibandla eliphikisayo le-MDC kusiba nenkinga kulowo makhansela ukuze kube nokukhithwa kumbe ukususpendwa kwamakhansela lokuelethwa kwamakhomishini njengalokhu esakubona sokufuna ukwenzakala kobulawayo
lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sakobulawayo kunyanga ezedluleyo abanye bathi iziphathamandla zikahulumende ziqhubekela phambili zinganaki amandla amakhansili kakhulu lapho engamakhansili awebandla le-MDC ngimele istudio 7 iseHarare Gibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Lokhu sikudaba olufanayo. Unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU-PF umnumzana Obed Mpofu uthi ukutshengisela uqoqwa libandla lakhe ngumhlangano hathi ukutshengisela. Uthi bona baphiwe imvumo yokwenza uhlelo lolu ngoba bengeladlakela njengebandla le-MDC eselinge lihlala lincithiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umpofu uqoqe le-Studio 7 wasitshela ukuthi amalungiselelo okufola lokhu abakuqoqayo asekusibanga saphezulu.
Kuzaba lo mhlangano omkhulu kakhulu ngolwesine e-stadium ubaba uzaba isikhulumi esikhulu esiqakathekileyo ngupresident wethu ubaba u-Emmerson Mnangagwa onguye uzakhuluma kakhulu mayelana nezinqumo ezathathwa izinqumo ezathathwa yi-SADC kusummit edluleyo imhlangano wabakhokheli bamazwe aku-region bekhuluma njalo bexwayisisa kakhulu ngobubi bama-sanctions afakelwa iZimbabwe aselethe ukuhlupheka phakathi kwabantu bakithi aselethe konke ukudubeka esikubona kathesi kwezomkhonomi njalo lezenhlalakahle so akusiyo asokuthi abantu bazangena i-street bed match hathi yaba ngumhlangano omkhulu ozaba ngomuntu wonke i-city national event izaba ngumhlangano wesizwe oqondane lokuthi bazitshengisele ukuxhasa isinqumo lesenziwa senziwa eJerusalem kuvike ephelileyo
ye siyabona ukubana wona amazwe awentshonalanga athi ukuze izijeziso zenotho zisuswe kumele
uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu. Lithini lina ngalokho?
Sithi sina yiyo into enziwa nguhulumende. Yazi ukuthi baba Gande ubaba ku-new dispensation kunyawo olutsha lwesihamba ngalo waqakathisa kakhulu ukumanyana lokusebenza ndawonye. Wabiza amalunga wonke amabandla athiyeneyo ukuthi babuye bazovalela endlini bakhulume ngodubo lweZimbabwe. Amanye amabandla abuya amalengathize kodwa ibandla eyile likhulu lala ukuthi libuye lifuna ukuthi khona lingahlanganisele lamanye amabandla amancane. Kodwa i-politics njengoba sithi umbangazwe awunakuthi kulo muntu omncane kulo muntu omkhulu siyalingana sonke. Abantu yibo bazasitshengisela ukuthi onguye omkhulu onqobileyo ngubani. Lonke sakubona kwaba le mhlangano kwaba le election kwavunyelwana ukuthi khona sinqobile njengoba vele sihlala sinqobe. Kodwa sathi kunjalo kababuye abafowethu sihlaleni phansi sikhulumeni sikhulumisaneni but laba abanye be-opposition e-MDCA bathi kabafuna ukukhuluma lathi bathi njalo kabafuna ukuthi bahlangane lamabandla amancane bafuna kona ukuthi khona banje ngendlela ethiyeneyo okwedlulela ababantu.
Lo ngumnumzana Obethe Mpofu unobhala ubona ngenhlelo zebandla leZANU-P F bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udlakela osoluqhamuke kwele South Africa lokulwisana kwabokuza izizalwane zalelo lizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhloko kahulumende leBritane umnumzana Boris Johnson wethusela ukuxotsha ebandleni eleConservative Party abazazama ukuvimba ukuphuma kwelizwe lakhe kumanyano weEuropean Union ngenyanga ezayo. Izulu elilethwa isavunguzane sika Hurricane Dorian selifike ezihlengeni zeBahamas namhlanje, ngakho ke selichaye lidala umonakalo omubi lilubhekise edolobheni leMelika eleFlorida. Indlela ezisetshenziswa ekuhleleni lokwalamisa imuli ezinjengamaphilisi zibikwa zisilela eZimbabwe. Evinkilini elithengiswa imithi eleSupermed sebethengisa ngamadola alitshumi lambili i-$12 ibhokisi elilodwa, bethi labo lapho abawathatha khona intengo ikhuphukile. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekwaBulawayo.
UZulu uveze ukukhathazeka ngoba amaphilisi kuyiwo asebenza kakhulu lapho edinga ukuhlela lokwelamisa kuhle imuli. Unkosikazi Nolene Zulu osebenza lapho okuthengiswa khona amaphilisi la uthi balohlupho lokusilela ngoba kutholakala ngaphandle kwelizwe.
Sinanzelela ukuthi silodubo lokuswelakala kwama-family planning tablets, ama-birth control labo secure, futhi besilale ukuthi sikuthola ngaphandle kwelizwe. Sibhekane lobunzima kwe-economy lapha elizweni lethu laseZimbabwe, lokhu silokuhlukuluzwa nguhulumende okhona lo osiphetheyo. Abantu bathole nzima phandle lapha, thina ema-pharmacies kasilawo iqiniso elikhona ukuthi ama-family planning tablets asilawo. Abanye abasebenzisa these family planning methods bezame ukuthi beswitche to amanye ahlukeneyo ezifor depo-provera nokunye okuthiyeneyo. Nje
unkosikazi Buhle Dube ongumzali uthi leso kuyindlela yokuncindezela omama ngoba bengeke benelise intengo yakhona.
Okukhona ukuthi ama-control pills lawa nje avele angcono kubomama abaningi. Amanye ama-methods lawa akhona abanye omama vele abawazwisisa, but ama-control pills yiyo akade lula vele ukuthi abe seduzane noma nguphi umama, noma uvela ngaphi, noma uhleli ngaphi. Sokunqakathesa intengo yangkhona nxa isephezulu, sokuyikuvalela phandle vele omama ukuthi vele i-family planning isho ukuthi ivele yali sayikwanisa ukuyenza.
ngoba umama uyabe ufuna imali angayithola yiyo ukuthi adingele umntwana impupho kumbe isepa kumbe okokudla ukuthi ngikhona engaqamula khonaphana edinga amaphilisi ambone ukuthi yinto ezagwaniseka yona leyo.
Umnumzana Lindani Sibanda uthi lokhu kuzaba nzima kubo mama ngoba obaba abaningi bejwayele ukubalekela izithandwa zabo lapho sebezithwele okuzakwenza inani labantwana abangahlelwa ngaliqonge.
Ukusilela kwamaphilisi e-family planning kuza affecta kakhulu omama esikhathini esiningi ngoba obaba esikhathini esiningi abayakhangela ayisibo abakubona kumlando wabo indabeni ze-family planning. Njalo sinanzelela ukuthi kulabo baba abaningi abayala izifo kakhulu esikhathini esiningi nxa kungela mtshato. So lokho kuza affecta ilizwe kakhulu endabeni yokuthi kuzabela abantwana abangaplanelwanga. Kuzayenza ukuthi endaweni yezikolo, endaweni yemithi, endaweni yezibhedlela, izinto ekumele zilethwe nguhulumende ebantwini njengoba vele zisilela lobunzima kakhulu endaweni zenezo kakhulu le population growth ukuthi i-population yethu izaqhubeka ikhula.
Unkosikazi Sizwile Nxuma lo yisakhamuzi uthi lokhu kunzima ngoba akukho okunye akusebenzisayo ngaphandle kwawo amaphilisi.
Bakithi umumo wokushoda kwama-family planning tablet lokhu shoya kusithwalisa nzima sho. Alike ngilitshele khathesi umumo weZimbabwe sithwele nzima sinje. Abantwana sithwele nzima ukuthi baye ezikolweni, sithwele nzima khathesi izikolo ziyavula. Right, ngitshela nini khathesi nizazithwala kwanti kuthiye ngizithwale ishuwa like ngilitshelini ukuthi nizoba nizabathini abantwana labo ngoba nizavikela ngani? Akula nto engavikela ngayo ngoba mina nginje konke kuyangiyala but mvunywa yiwo ama-family planning tablet. Ayi mina ngisakwazi.
Iningi labomama liveze ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kanye lokuqonga kwentengo yamaphilisi okuhlela izimuli bethi lokhu kuzadala ukuthi kube labantwana abaningi abangahlelwanga. Bathi lokhu kuyingozi njalo kumpilakahle yabo ngoba le ibiyindlela elula ukusebenzisa ingabavuseli imikhuhlane eminingi enjenge-BP njengezinye izindlela zokuhlela imuli eziwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngiubathabile Masuku.
Inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi isibhalele uhulumende imazisa ngenyathelo labo lokukhalala umsebenzi kusukela kusasa ngoba uhulumende edonsa inyawo ekulungisiseni izikhalazo zabo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhokheli wenhlanganiso le eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi uthi kusukela kusasa ekuseni odokotela bezibhedlela zempilo Central Hospital, iUnited Bulawayo Hospital, iPhalaBenyathwa leChitungwiza Central Hospital bazakhalala umsebenzi ngoba iholo labo alisabenelisi ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uveza imibono yakhe ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela ethi uhulumende kaphathe izisebenzi zakhe ngokufanayo.
Akumangalisi vele ukuthi ubone amadokotela eza doyitoya esithi afuna imali ngokuba wonke umuntu uyayifuna imali kakho umuntu ofuna ukusebenzela mahhala. Kungakhulunywa ngomlomo ukuthi wengabe bayasebenza kuphela kodwa ungakhangela kazikho izinto zokusebenza kanti-ke imali abayizuza incane kakhulu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Michael Ndiweni uthi uhulumende kaqakathekise ukutholisa kwabantu impilo labodokotela bahole imali ebenelayo.
Ukukhalala umsebenzi wabodokotela kuzaba ingozi kakhulu empilweni zabantu. Sikhangelele ukuthi vele nje sikhuluma ezibhedlela kunje imithi ayeneli. Siyakhumbula nyakenye futhi impilo eziningi zalahleka ngo-April amadokotela asekhalela umsebenzi. Uhulumende lo mele athathe impilo zabantu ayiserious. Angeke selokhu esekele odokotela bekhalala umsebenzi kusitsho ukuthi abantu bazakufa ezibhedlela.
Umnumzana Patrick Ndlovu uthi ukukhalala kwabodokotela kuveza ukwehluleka kukahulumende njalo kanathando labantu.
Uyisibonelo se-problem or inkinga enkulu esilayo elizweni ukuthi uhulumende wethu ngiva ukuthembisa abantu wonke izulu lomhlaba akulayo nto even eyodwa esifezekile esikubonayo kuphela ukuthi bagade ama-pharmacini besiyakhona le mazweni akulanto ababuyalayo.
Unkosikazi Dorine Nare uthi ukukhalala umsebenzi wabodokotela kuzafaka impilo zabantu engozini.
Angiboni ngazo strike kule change kona, otherwise impilo zabantu zizasengozini.
Umnumzana Ndodana Moyo uthi ilizwe liyafa kodwa ubukhokheli belizwe udlalisa imali bethenga izindlu lezimota kodwa abantu bengelamithi ezibhedlela labodokotela bengaholi.
Abantu baza kufa ezibhedlela. Okusizwisa ke ubuhlungu yikuthi ubukhokheli sibubona buphuma mihla yonke ngamafemachina adurayo bephuma elizweni, ilizwe lona lisifa lilimala.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ulusizi ngokukhalala kwabodokotela umsebenzi.
Kulusizi ukubana odokotela kubafaka phansi amathuluzi ngokubana abakutholayo kungebenelisi njengama-professionals.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba ekhuphule iholo labo kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni. Kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga okuthenga imali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, kakalahle ithemba umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu loba nje ezulelwa ngamangabuzane. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu le-Highlanders liqhubekela phambili liqhuba nzima kusigaba seCasilaka Premier Soccer League njengoba ngensonto lihleleke ukunqoba iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu eleMushawani Stars emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBapa Fields. Lo mdlalo uphele zingujikelo bhanqa loba nje iqembu leBhosso belikhulela eleMushawani njalo kulezibukeli bezihlezi endaweni yeSoweto kanye lasempankweni ezibonakale sezibhabhayisa. Okungabe bekuyindlela yokuvalelisa abaqeqeshi baleli qembu bona ukuphuma imbiko othi baphiwe imidlalo emithathu ukuba bathole imiklomelo eyisithupha ukuze batshengise ukuba bayenelisa yini ukukhokhela leli qembu. Yimpumela yalomdlalo wangensonto kanye lwangolwesine olwedluleyo lapho iqembu le-Highlanders linqotshwe khona nge-2-1 ngele-triangle. Yisho ukuba abaqeqeshi laba kabangeke bathole imiklomelo eyisithupha loba bengaze betshaye iqembu le-1 emdlalweni walo olandelayo. Kodwa umqeqeshi we-Highlanders uMpofu utshele intatheli zindaba ukuba yena akakwazi ukuba uphiwe imidlalo emithathu ukuba akhombise ukuba uyenelisa ukuqhubekela phambili njengomqeqeshi weBhosso.
Sakuhlala phansi labadala sibonisane ukuthi kambe madoda njengoba kungane into azihambe kuhle sisiya phambili azikhangeleni amagemu namagemu ukuthi amagemu la amathathu lawa abuyayo singathola yini angusiphi nxa kuvumeka. Singaqeda lapho sizahlala phansi futhi sikhangele amanye anjani abuyayo. Kwakuyinto esasihlezi phansi nje sisidla futhi sidiscusa nje abadala. Sidlale kuhle kakhulu but nxa ibhorela yami ingasangenanga kudlala kuhle kwesi sikhathi nxa utshela abantu asozekuzwisa.
Iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni yeshumi lamtathu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo ngamashumi amabili lane ngemva kokuba lidlale imidlalo engamashumi amabili lanye. Phezu kwenkalane uhlezi iqembu le-ZBC Caraiba lona elinqobele yada nge-1 kanye namhla emini njalo ile miklomelo ngamashumi amathathu lathoba mune munye. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele FC Platinum nge-2-1 ngomgqibelo njalo ile miklomelo ngamashumi amathathu lathoba mune mbili. Iqembu le-Capes United lihlezi endaweni yesithathu lalo lile miklomelo ngamashumi amathathu lathoba mune mbili kodwa lisendaweni yesithathu ngoba ele-Chicken Inn lihlohle kaningi. Iqembu le-FC Platinum lehlela ahlala endaweni yesine engalaneni lile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha. Emsileni wengalane kule qembu le-Yada elile miklomelo elishumi lesikhombisa kuthi phezu kwalo kule qembu le-Bulawayo Chiefs kanye le-Tailwana lile miklomelo ngamashumi amabili. Ikanti iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane ngele-Mshowane Stars elile miklomelo engamashumi amabili lambili. Ngimele iStudio 7 ngokuBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji usiqhubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Bathithibela bokuza kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa kwabo izizalwane zakwele South Africa ezifuna baphume baphelele. abantu bayasola uhulumende phezu kokuvumela ibandla leZANU-PF ukuthi litshengisele likhonona ngezitheso zenotho wona amanye amabandla esalelwa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande lilaki.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.